akulanto engingayisho khathesi incwadi yakhona singakayiboni ukuthi izizathu ezifakiweyo zithiwayo kubhaliweyo nje kumele kube lama-reasons why. And ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokhu esengize ngingaka, I'm 73 years of age today, angikaze ngizwe kuthiwe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala phosa wonke umuntu uyaqala ukuzuzwa embusweni wezandla kutho ukuthi into yabaabezele beyibisa belokhu bephezu kwayo. Kodwa-ke hhayi sizalingela ingadi yakhona ifike ngoba umfana angikamboni khathesi nangobulawayo la. Nxa kuyukuthi sebeyihambisile incwadi kutho ukuthi kusase kuseni ngenye singabona na.
Singathi kuyabe kusijoni khonokho njengoba-ke siyakwazi ukuthi umndeni wakwendiweni ulokhu sithi hhayi umhlahla yamango endiweni yinduna phela.
Hayi angithi bazafuna ukubona ukuthi bazayibhalela incwadi yabo ngoba vele kubuyela ngekhaya. Yithi okumele singakuthiwa sifake omunye umuntu yithi esimfakayo nxa sibuyisela yena yithi esikwenzayo ngoba kuvele angiboni njo angikuzwisisi ukuthi vele okuzanywayo kathi kuyini vele kuyinto bani khonoko.
Singathi kuyenzakala sibili ukuthi limbizele nxa libona ukuthi baphambanisile abantu bakarhulumente la.
Kade vele sizayekelelana nguye umuntu owathiye fakwe nguyise lwayo ukuthi siqalise ukudinga omunye simdobha ngathi
ye bakhona bathi
ngaphandle kokuthi sebesitshela ukuthi umbuso wakwendiweni sebewuthatha abasitsheli bawuthatha bawusa ngathi
ye sizwa
lokhuyana umdabuko wakwethu ngokuzalwa kwethu akudla kuthathwa kusuke komunye umuntu uyabe ubani ovela ngatonga.
Ye bona bathi kufuze ukuthi kungena uJoram Ndiweni kumbe bakuthethe ngaphasi kwazi khonokho
bayamazi uJoram Ndiweni bamazela ngaphi yibo abazala laba bantwana ngezinye indlela phela sebesitshela ukuthi umkethu wayephuma ayekwenza akwenzayo labo yikho besazi abantwana bomndewethu ukuthi bazalwa njani. So sekumele baphawuleke basitshele konke i-first born up to the last born. They don't even know ukuthi uJoram lo bakhuluma ngaye is not even the first born. Either Kaiser was the first born. He was not the first born. I-first born ikhona ngehla bezulu ikhona yaphila ikhona phana into abazindiwe uJoram kaso-first born. But indaba bengenele entweni abangazaziyo.
Hayi
ngakuyi ukuthi injongo yiyona leyo kuphela zwi eyokuthi kuthiwa ngaso-first born. Then I think baphambene bonke bahlanywa amakhanda bokawarayiti. I think they need ukuthi basiwe esibhedlela bayehlola ingqondo zabo kazitholelanga.